Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 22 kunhlangula 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
bona ngazathi abantu bangaze begqoka ama mask but in i-social distancing ngeyinye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga
inani labantu asebebanjwe i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe yilomkhuhlane labo sebekhwelile baya kwabayisithupha
umkhuhlane wakhona ukukhanya abe-BCC bayehluleka ukuthi bawuvimbe bebayenqa bele okubangela ukuthi ube lokhu nganti uyamemethe kuyaphambili
inani labantu asebebulewe isihudo kobulawayo lalo selikhwelile laya kwabalitshumi lambili ukukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi phezu kodaba lweholo kuyaqhubeka zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo ngabathathu izolo laya kumakhulu phose amahlanu 489. Asebefile sebeyisithupha kulandela ukubhubha kwabantu ababili ngomgqibelo. Omunye wabantu laba ngowakobulawayo kuthi omunye ube yisakhamuzi seMidlands. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabathathu ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo laba ababili ngabavele kwele-South Africa kuthi oyedwa ngobevele ehlala elizweni. Asebesindile kulomkhuhlane sebengamatshumi ayisithupha lane 64. Inani laba lomkhuhlane lo kulezinsuku likhuphuka mihla lamalanga njalo abanengi abalawo ngabavela kwele South Africa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ungakhangela abantu abalahlupha abantu ababeklamzi ngohulumende uhulumende abantu abakuhulumende basuke batshontsha imali bazinothisa ngakho akuzange umkhuhlane lo wathathwa serious from the top leadership so abantu labo ngoba ukukhokhela abazange batshengisa ukuba serious ngomkhuhlane lowo labantu ababuthathanga serious ngokufanayo so mbona ngazathi uhlupho alukho ebantwini uhlupho lusebantwini abantu abafuza ukuthi ngaye bakufundisa abantu ngomkhuhlane lowo bathatha lezi mali bazihambise ebantwini ukuthi zincedise kube lani lezibhedlela ezokukhangela abantu abale corona but njengoba nje sibonile onguminister we-health esebotshiwe kodwa ebotshwa njalo kulabantwana bakamongameli abathintwayo okungakatsho lutho. So mbona ngazathi into yomkhuhlane lo abantu abenza ubuchapha nguhulumende.
Abantu abanengi sizwa kuthiwa ama maski bawagqoka kuphela bengabona amapolisa okungangokuthi besabukubotshwa kakhulu kwedlula ukubanjwa ngomkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Abantu batshona bebhotiga ngalonke leli so mbona ngazathi even beyafaka ama-mask ungakhangeni i-social distancing isi uhulumende laye seyidiscardile ngoba ungakhangeni inumber yabantu asebegada amabhasi and so forth and so forth ngenxa yokuthi ilizwe lethu vele lifile amabhasi ehambe egcwalisile abantu ngoba ilizwe lifile so mbona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but in i-social distancing ngeyinye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga wonke umuntu uvuka ayiswa njengenja ugcwala iganga lonke dingo angakudli konke khona kuyana mbona ngazathi ngezinye zezinto ezibangela ukuthini umkhuhlane uqanise lokuthi abantu ababuya from outside the country ngoba ungakhangeni number ilokhu iqanisa and iqanisa kakhulu ngabantu ababuya from outside the country akulandlela ecacileyo ukuthi abantu labana bancedise kanjani nabefika beswa kuma quarantine centers and so forth and so forth so mbona ngathi uhlupho lonke lolo lubuyela kuhulumende ngoba ungakhangeni i-Thorngrove ukhangelile okozeni lesi sikhisibhedlela sikankomo uloke kuthiwa kusalungiswa kodwa sesilezi nyanga ezingayo into le ihlasele sombanza lokhulumende wethu kwakuthatha iserious.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu sixoxela ekobulawayo. Kubikwa kulomfana osakhulayo obulawe isihuto esihlasele elokitshini leluveve izolo kobulawayo okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilomkhuhlane likhwele liye kwabalitshumi lambili. Abantu abanengi labo babikwa belaliswe ezibhedlela kuthi abanye ngabagulela ezindlini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi umkhuhlane lo usuhlasele emalokitshini amanengi.
Bakhona abantu begwabalanda kuwat 16 ungababuza labaza kuthi ukuthi izizabo ziyabagidimisa ungananzela kunjalo lempopho manje izitishi zengcekeza zivele zidubukile ziyageleza iganga lonke okuzabangela ukuthi khonoko vele kuseluveve kugcine kufikile futhi empophoma ngokuphangisa. La ngapha kibo phumulo ngananzelela lathi sikhona apha nje izisuka zisiphatha ngakuhle amalokithi amaningi aphakathi kwalolu dubo oluhlangane leluveve yikuthi nje iluveve lusuke lwamemetheka masinyane kodwa kindawo eziningi amalokithi amaningi sibili abantu bakhala ngalolu dubo.
Umasipala yena uthini kanti ngalolu daba?
U-City Council usehambile khona ngale wayazama ukucwayisisa ukuthi kanti kwenzakalani kanye logatsha lukahulumende olukhangela ngezabelo lwe-local government lukhanya lukhona ngale phansi bazama ukuthi bacwayisise ukuthi kanti indaba yeluveve iminjani. U-City Council kodwa besekhala ngokuthi yena akasozenelise ukuthi umkhuhlane lo wenqabele ngenxa yokuthi ukhanya uyamemetheka. Ngakho-ke namhlanje sibone i-statement esikhitshwe ngu-UPCCSCT uzafisa ukuthi ngabe kuthiwa uyathola imali edlula isigidi semali yemeli ukuze enelise ukuthi enqabele lolu dubu ngoba kukhanya kuzafuneka amaphayiphi lezi izinto ukuze kulungisiswe ngoba imbangela enkulu kungazanthiwa amanzi abuye engcolile lawa kuthintana ndawonye lokuthi amasuwa lamaphayiphi amanzi kusuka kuthintane ngoba konke sokukudala. So u-City Council kungazanthiwa udinga uncedo lwemali ukuthi aphathiseke azama ukureplace lawa amapipe kumbe afaka amapipe amatsha amasuwa lawa amanzi ngoba ungakhangela endaweni enjengeluveve bekuvele sokuqalisile ukuthi kube njalo. Yikho-ke abantu becabangela ukuthi mhlawumbe kulungiseni khonapho kwasuka kwasokuthintana-ke ipipe mbe singathi impompi yengcekeza le mpompi yamanzi okwabangela ukuthi abantu bagcine sebenatha amanzi ayingcekeza. Lona nje belukhona uhlelo lokuthi u-City Council replace amapipe ungakhangela kubophumula east lakho bekwenza khonoko kodwa kwakhathesi-ke sokuzafunakala ukuthi impompi leziyana ezeluveve kukhanya ukukhala ukuthi ngabe ziyalungisizwa zonke ngoba sezindala kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa izakhamizi?
Amanzi abanathayo kwakhathesi baqaphele kakhulu bazama ukuwaqalisa ngokuwabilisa sokuneyo ngabe kusenzakala emanzini. So siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziwabilise amanzi zingakanathi ngoba kuza kwenza ukuthi zivikeleke engozini leyi. Sibe sesithi thina ozizwe gula mbozizwe engaphathekanga kuhle sizwisi sibuhlungu kagijimele masinyane emtholampilo ngoba siyakunanzela ukuthi ikhansili singanti sikunanzele konkela sikukhuluma ukuthi nxa abantu bathe gula beguliswa ngamanzi ikhansili sokumele ibe lomlando wokuthi ibahambise esibhedlela bangabhadaliswa.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi umumo mubi kakhulu esibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zikhala ngeholo eliphansi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi kumele uhulumende aphange alungisise udaba lolu ukuze odokotela babuyele emsebenzini banakekele izigulane. Inhlanganiso le isole njalo ukuchaphazwa kwemali eqondane lokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus ethi kwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Odokotela labongi bakhalale umsebenzi ngeviki edluleyo lanxa uhulumende ebengezelele iholo besithi okuyimadlana kwakhona akubaphathisi ngalutho. Bathi njalo bafuna ukubhadalwa ngedola lemelika. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi uhulumende kumele esule idola leZimbabwe kusebenze imali yemelika kuphela. Kodwa ucubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukusebenzisa idola lemelika kuphela kungaba liphutha elikhulu.
Ngasikhangele kathesi kunzima lokuthi sikwenze. Kwakulula esikhathini sakuqala ngo-2009 ngoba sasithi amabhenki ayelama reserves aye foreign exchange ayelawo ayehlele phandle kwelizwe esasithi amabhenki lamabhenki wonke esasilawo wawubona ukuthi kuma-foreign currency account kuma-nostro accounts babelayele i-US dollar. Kathesi okukhangeleleyo ukuthi asila reserve currency, asilawo ama-deposits lawo kuma-nostro accounts, sililizwe nje elidlela ukutholayo. Ngananzelela foreign currency esilayo nxa engavelanga kuma exports, nxa engasavelanga remittance, siyabe singela totally foreign currency, asila ama reserves of foreign currency. So kubana sicabange njalo ukuthi sithi asibuye lenin iyavelanga. And ungananzelela ukuthi ubona laba abasele emsebenzini eZimbabwe, imisebenzi yabo eningi lakhona ayi export ukuthi sithole foreign currency, imisebenzi eyenzakala ekhaya njalo ebhadalwa nge local currency. So umbuzo omkhulu ukubana yesi isifiso sokuthi sibe laso. Yes, kungabe kuyindlela elula ukuphuma phakathi kwekudubeka loba ama-challenges okhangeleleyo. Kodwa asilawo ama-reserves to sustain i-redollarization. Ngoba singavuka sithi namhla sifuna ukudollarize. Imali yefuel yakhona iyavela nga. Imali yamagetsene le iyavela nga. Imali yokubhadala izisebenzi zama-Civil Servant iyavela nga. Ngoba la abantu abayibambileyo foreign currency ngalesi sikhathi, njalo la ma-price ethu wona enza kube lula ukuthi umuntu ole foreign currency athenge online. Kulokuthi ayisebenzise local ngoba ama-private la ngokuhlanya ungazulanzelele even wona la ama-price e-US dollar akhwela ngane kule inflation ku-US dollar. So kulento eziningi esingafuze sizikhangele njalo siziyenze njengelizwe before we even consider redollarization. Because kuya kulakho ukuthi siyakwanza ukuvuka sesidollarize, sivuke singelakho okweneleyo njengelizwe. Ikakhulu ngasikhangele endabeni zokuholisana.
Kuyini okumele kwenziwe pho Shoko?
Esingathi singabe kulula ebesingakwenza loba mina ngilamandla bengakwenza beyibala ngisuse yona ngokwayo US dollar ngithi eZimbabwe awula US dollar esetshenziswayo. Ngithi kanje asibe lama price wonke eZimbabwe sebenza izindola lerand. Thina njengeZimbabwe i-biggest trading partner yethu yi-South Africa, njalo singasebenzisa irand njenge-trade reference ku-economy yeZimbabwe. Siyareduce ama-pressure amaningi omwananzela abantu baningi laba be-China babuya ku-economy yeZimbabwe ngoba kulula ukuthola i-US dollar. I-US dollar is too much of an international currency. Ifaka ama-pressures amaningi ngoba imali enkulu ifunwa ngumuntu wonke. Umuntu engabale i-US dollar uyayisebenzisa yonke indawo. But singathatha ama-price at city nge-rand. Kuyenza labo even osomabhizinisi babe lenhloni ukubana bevuke namhla bethengisa into ye-30 rand nge-3 dollars. Ngoba yabo kukhanya ukuthi into leyo goli yi-30 rand. So lapha ngeke ithengiswe nge-150 rand. Yinto engingazikhangela ukuthi besikhangile ukuthi sikwenze. Lokubana siqhubeke sicabanga ukuthi dollarize ngoba lelo US dollar asilalo ngalesi sikhathi, njalo i-economy ayimanga kuhle. Kwakulula ngo-2009 njalo kunjalo kulula kulama reserves. Wawubona uhulumende wathatha isikhathi eside esithi wonke umsivu 7 kahole $100 basic salary kuwonke umuntu flat ngoba wayezama ukubuildana le capacity.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekubulawayo. Uzulu luseveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi likomishini isisungule uhlelo lokuthathela labo abacatshangelwa ukuthi izikhohlakali inotho yabo nxa bengehluleka ukuveza sobala ubufakazi bokuthi bayithola ngokusemthethweni leyo notho. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi uhlelo lolu lubizwa ngokuthi wakazitenga sei kumbe wakuthenga njani. Uthi lanxa umuntu engaze efunyanwe inkantolo emsulwa ikhomishini yakhe ilamandla okumthathela inotho yakhe engehluleka ukuchasisa imvelaphi yayo ngendlela esuthisayo. Lanxa abanye bekwamukela lokhu, abanye bathi ikhomishini le idlala amadlwane ngoba ibazimhlophe abantu abetheswa amacala enkohlakalo abakuhulumende kodwa kayenzi lutho. Okunye njalo okumangaza abanengi kuthi umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa icala lokutshaphaza imali kahulumende kudaba lwenkampani yeDrugs International kodwa wavunyelwa ukuyalala endlini yakhe wavuka eziyela enkantolo engelazankosi njengezinye izibotshwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Udaba lwenkohlakalo babunkomo siyalubona njalo lukhangelwe ngumhlaba wonke jikelele njalo okuludaba oluzisa ubuhlungu kakhulu ngoba inkohlakalo leyi esenze iZimbabwe yaze yaguqa ngamadolo namhlanje njengoba siyibona ilizwe selililizwe nje ngebizo kungasese lilizwe eliyenelisa ukuthi lizimele noma lenze ezinye izinto ngokwalo kungenxa yayo inkohlakalo. Uhulumende nxa ezimisele babunkomo abayekele ukuthi baqhubeke beloko bekhuluma abantu beZimbabwe into abafuna ukuyibona namhlanje abasafuna ukuzwa izinkulumo kuthiwa kule corruption kule anti-corruption kulaloku lalokho okuza kwenziwa. Abantu beZimbabwe bafuna ukuzwa kuthiwa namhlanje uzibani bani ubotshelwe linje ene kube ukuthi umuntu lo uyagwetjwa ngokuqiniso njalo banalaba abakhulu kufanele ukuthi nxa ukuthi besona akube yibo ababa ngumzekeliso ukuthi noma abanye labo basemuva kwabo bayekwazi ukuthi akekho umuntu phezulu komthetho nxa ukuthi umuntu ewonile njengena lento izwe ngoBadiah Moyo akahambe ayejele abotshe kutshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lizimisela ukuthi liqede inkohlakalo kodwa nxa kuloko kusakhulunywa kuphela kusakhulunywa kuzabe lo mehluko uphi njengoba kuzabe kufana lokuthi njengena leminyaka emiyedlulileyo okuloko kukhulunywa kuphela ukuthi anti-corruption. Kulabanye abantu abazama ukureporta ama-cases ukuthi kule corruption eyenzakalayo endaweni ezithize. Kodwa ekugcineni uthola ukuthi wena muntu ofuna ukureporta leyo case ukuthi kule corruption endaweni ethize usugcina usisiba nguwe usengumuntu omubi noma ugcina usiba nguwe sengathi usilecala. So uhulumende akazimisele ukuthi aqede lobu huquluzo obukhona osebenze ilizwe leZimbabwe laguqa ngamadolo namhlanje.
Umphathi ntambo wezempilakahle uObadiah Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu esetheswa amacala enkohlakalo kodwa wavunyelwa ukuthi ayezilalela endlini yakhe. Wavuka esiya enkantolo egqokisudo ehamba ngemota yakhe njalo engelazankosi. Nxa bezimisele mpela ukulwisana le nkohlakalo iyo yini indlela yokuphatha izibotshwa le?
Umuntu mayedale icala babunkomo nxa esevele wavulelwa idokhethi nxa esevele wabotshwa akaphathwe ngendlela efanayo laye wonke umuntu oyabe ebotshiwe iloba ukuthi umuntu ulesikhundla esingakanani noma ungabe ungusobhuku noma ungabe ungumuntu makhaza noma ungabe unguminista noma ungabe ungubani as long as nxa uyi-citizen yelizwe uphethe isithupha selizwe nxa usuvele wadala icala usuthe ama-rights akho noma khonoko oyabe uyikho khona ungaselakho ingakho nxa ukuthi usuvele wadala icala akusela ukuthi utalo ukuthi ulo nguminista kufanele ukuthi aphathe ngendlela engcono kulabanye abantu. Abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe bonke bayafana akekho ongcono kulomunye. Indlela okuphathwa ngayo abanye abantu ukuthi ufanele ukuthi abotshe ehanjizwe ayelala esitokisini ayecela ibail ephakathi esitokisini aphume ngendlela efaneleyo njalo aphume nxa ukuthi ibail iye yagrantwa ngumagistrate. Kodwa ke lokho esikubona ukuthi umuntu uzayalala endlini yakhe ebesevuka ukuthengisela khona ukuthi inde indlela lapho esiya khona.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owaye ngukomanda wezipra ngesikhathi sempi yenkululeko umnumzana Stanley Nleya obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa eHarare emathuneni eHeroes Acre ngolwesithathu. Iphephandaba linye lithi njalo inhlangothi zesibhedlela seThorngrove koBulawayo ebezivaliwe zilungiswa zizavulwa ngeviki ezayo. Soku yisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi salibonani balaleli baka Studio 7 nilalele lapha ukuthi lithe South Africa omama bayaphela. Zamandla nibomama liziphathe kahle shiwa ligcina amadodeni kahle. Manje indoda ingasebenza sikuthi olufuze lidlale ngayo. Lisenza ukuthi belixabana lisenza ngabomo litshekise ukukhulumeni kwenu nezinkulumo. Khulumisanani kahle kungakugcina ungena ukufa phakathi kwenu. Ngoba nyalazi impela lana obafazi mase indoda ingasebenza. Kusuka ukuthi undoda belisenza ukuthi nomali kuye busuke ezindlini ukuthi indoda ithi amen. Indoda ukuthi uvume intweni intwe engalunganga. Hayi cha, mandoda vela ufuza ukuvumela ukuthi umfazi edlale ngawe ingqondo zakho ukuthi uze abe ngo-12 ebusuku yethu uvela emsebenzini. Hayi cha, vela kwenziwa njalo bafowethu. Namvumela le ndaba enje, ngiyazi ukuthi indoda uzicina ithatha isimo sokuthi kubulale. Ukuthi lana abafazi labe bengakhulumi kahle emlonyeni, zibambeni kahle nani bomama.
Ivuka njani lapho ku Studio 7?
Hayi, ngiyaphila lapho ukhuluma lo lithoba lemfene ngkwabi Gauteng. Hayi, lapha kulomfowethu lo engamzwe engathi ukhuluma ngosisi lo wayekhuluma ngomakhupho waduze seHaberun. Hayi mfowethu, mayuyubo. Yabona mfowethu, khonokho okwenzileyo ukuthi umfose ukuthi abantu bazamthuka. Akula muntu ozamthuka, wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma lokhu akufunayo. So umuntu uyamcela ukuthi hayi shiya lokhu, umbonise kahle laye ezibonele ukuthi into ayiphathakiyo injani. But lawe umbona ngathi wawukhuluma kuto engathi umuntu okuchamisa. Hayi chamisa ndoda, hayi uyafana lomakhuphe, uyafana lezano. Chamisa izinto zamashona. UGibson wabaqotsha lo Ishmael Ncube ku-MDC yabo, utswangirayo wathi libandla lakhe. So asishiyaneni lalo, asibumbeni ibandla lethu. Amandebele hayi sazwa ngezaphu, mina ngikhule ngiyimemba yezaphu lakathesi lokho ngiyimemba yezaphu. But izaphu ngiyayibona ukuthi sikhulile sindala, asivuseni yona leyo mthwakazi libandla lakithi. Laba abadala bethu bona bakamthwakazi ababizaneni bebambane izaphu mthwakazi oshimele Ncube bonke bebuye bebambane, kuyenziwa into eyi-1, hayi amaqembu cembu senzana izinto zicine, uvusana iparty eyi-1 eyamandebele, hayi enye lapha nenye lapha njengesonto zamapostori lapha ejubheke yathola omunye ulapha omunye ulapha nomunye ulapha nomunye ulapha. Asikho lokho, zingake saphumelela, asibambaneni. Ngiyabonga imuthoba lemfele.
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Sebe sedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 50,000 abantu asebebulewe ngomkhuhlane we coronavirus kwele Brazil. asebebanjwe ilomkhuhlane bona sebephezu kwesigidi. IBrazil ngesibili ngemva kweMelika emazweni ahlaselwe kakhulu ilomkhuhlane. Kudubuke amabhomba amabili abulala abantu abayisikhombisa kweleSomalia izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umhlangano kaMongameli Donald Trump wokukhankasela ukhetho oluzayo awenzele edolobheni leTulsa eOklahoma ngomgqibelo ungenwe ngabantu abalutshana kakhulu lanxa nje yena ebesithi ukhangelele abantu abayisigidi. Lo ubungomhlangano wakhe wakuqala phakathi kwenyanga phose ezintathu. Abezempilakahle bebemxwayisa ukuthi engawenzi lomhlangano ngoba ulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus. Abanye bebengafuni ukuthi umhlangano lo wenzelwe eTulsa ngoba kulidolobho elilembali ebuhlungu lapho abelungu abazonda abantu abamnyama abahlasela khona ngo-1921 babulala abantu abansundu abangamakhulu amathathu. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ngokubona kwakhe kuyini okubangele ukuthi umhlangano kaTrump ube labantu abambalwa.
Mina ngombono wami mbona ngani ngaba izinto nje ezintathu. Eyokuqala iyona leyo ukuthi njengoba sikwazi kathesi kulegcikwane leli ele coronavirus, so abantu abaningi besaba kakhulu khonoko ukuma besondelene ukuthi maybe bengalithola leli gcikwane. So lokho bengabantu abahlonipha into ye social distancing le. Kutho kwesivili ama Republicans ayiwa supporta kakhulu yena uMongameli Trump. Siyabona ukuthi angani sethe hem, ungana basamthandi kangako kakhulu ngendaba yakhe nje nale ukuthi umuntu ofuna ukuthi uyehlukanisa abantu ngombala. And uTrump sibonile nje lapha ngendaba ka George Floyd lo olwe kube ngama police eMinnesota ukuthi ubengasoli kangako amapolisa. Uyabona so so abantu bangani basola kakhulu ukuthi kuzaba kumongameli onjani ongazama ukuthi khona abambanise abantu. Kuthi okwesithathu kube indaba yenale eyenzakala lapho eTulsa, Oklahoma ngo-1921 lapho abelungu ababulala khona abantu abamnyama over 300 bebemlalela nje into ze-racism zenezo. So yena leyo i-racism eyenzakala ngo-1921 abantu abaningi bathe bekukhangela khona ukubabona ukuthi iTulsa aso dolobho elihle kakhulu ukuthi uTrump engaba layo le rally kakhulu ngesenzakala esolisene sesenzeka lo-1921 especially nxa ilizwe linje likhangele ama-protest okubandlululana.
Uphenyo luveza ukuthi umnumzana Joe Biden uyakhokhela njalo alubana luthe lwenziwa lamhlanje ukhetho uyamnqoba umnumzana Donald Trump. Ubona kusiba njalo yini ngesikhathi sokhetho?
Siyabona ukuthi uTrump yena evele ngumongameli njengokwakhe eminyaka ledlulileyo kazake ake abe over 50% ngokuthandwa ngabantu. And ngendaba zonke lezi zakhe zamanga lo bandlululo lapha eMelika sesibona ukuthi amanumber akhe sehlile futhi to lower 40s. So umuntu nje ovele ekhangelela ukuthi uzadliwa nguJoe Biden ekupheleni komnyaka. Kodwa singakhohlwa njalo futhi ukuthi emnyakeni owadlulayo uHillary Clinton laye samtsho njalo ukuthi khona uyawina sibe sisithi kuma double digits uzawina sibe lamdle uPresident uTrump kodwa kwagcina sibili yena uTrump ewina. Uyabona so izinto zakhona siyabe singakwazi ukuthi you know oRussia labo babhizi benzani khona ngale.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe ngomkhuhlane lo labo sebekhwelile baya kwabayisithupha. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wesihudo kobulawayo lalo selikwelile laya kwaba lichumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabongi labodokotela phezu kodaba lweholo kuyaqhubeka. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.